Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 23 kuMbimbitho 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyakubona ukuthi hey vaccine day ivela khona le China. Kodwa njengoba ivela khona e China kanti lapha babuza abantu abaningi babuzana ukuthi kanti vaccine day isebenza njani. Abanye bacabanga ukuthi vaccine day izabathinta emzimbeni.
Abantu abaningi babikwa bethikaza ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 e-Sinopharm vaccine ngoba kungelamfundiso ejulileyo ngayo.
Imizamo yenziwe isikolo siyabonga ngoba besingakhangelelanga ukuthi abantwana bungaba abakubanga eliphansi bangahamba esikolo malanga onke. Kodwa ukuthi badinge ama-extra teachers kuyabongeka ngoba abantwana singathi baqala phansi abafundanga lutho.
Ezinye izikolo kwaBulawayo seziqalile ukuphungula abantwana emaklasini ukuze inani labafundi eklasini eyodwa libe ngamachumi amathathu. Abogatsha olubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe olwe-State Department basole kakhulu ukuxotshwa kwamalunga e-MDC Alliance edalele ePhalamende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amane lantathu, 43,294. Ijekiseni ye-COVID-19 Sinopharm vaccine eZimbabwe kusukela ngenyanga edluleyo. Ukuthi phakathi kwenkulungwane phose amajume amane 36,684 asebetholakale bele coronavirus kusukela nyakenye. Leli gciwane liqhamuka elizweni sebezinkulungwane ezedlula amajume amathathu 34,315. Abanye kungabagule basila. Abakhulelwe yilesi sifo bayedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1514. Kunje eleZimbabwe lisungula okusemthethweni ihlandla lesibili lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni le-COVID-19 Sinopharm vaccine kusasa eVictoria Falls lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa akhangelelwe ukuhlatshwa khona. Abenhlanganiso ezikumsebenzi wokufundisa abantu nge-COVID-19 bakhuthaza uhulumende ukuthi asabalalise imfundo ejululeyo kubodokotela, abongi kanye lezulu jikelele ngale ijekiseni ngokuphangisa. Umnumzana Thando Lwenkosi Nkomo wenhlanganiso ye-I'm for Bulawayo Fighting COVID-19 utshele uMike Hove weStudio 7 ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bathole ulwazi olweneleyo ngejekiseni le. Ngoba ubusilela kolwazi kuyikho okubangela ukuba abaningi bathikaze ukuhlatshwa.
Kubangela ukuthi abantu abaningi abazwisisi ukuthi kanjele i-COVID-19 kuyini okokuqala. Then okwesibili abantu abaningi vele abazwisisi ukuthi kanti i-vaccine leyi isebenza njani. Siyakubona ukuthi hey i-vaccine leyi ivela khona le China. Kodwa njengoba ivela khona e-China kanti lapha babuza abantu abaningi babuzana ukuthi kanti i-vaccine le isebenza njani. Abanye bacabanga ukuthi i-vaccine le izabathinta emzimbeni. Bekuthatha kakhulu nxa bebala ama-message amaninginingi lapha kubo-social media. Abanye futhi bacabangela ukuthi i-vaccine le iluphawu lwesilo khonokho ukuthi nje umhlaba singathi siyaphela. So ngathi yizo ezinye izinto ezenza ukuthi abantu babe lovalo babe lokuthikaza nxa sikhuluma ngokuthi hayi nansi i-vaccine bantu asithatheni i-vaccine sizivikele emkhuhlaneni lo we-COVID-19.
Thando, ugatsha olubona ngezempilakahle lona luthi abantu abakumele bathathe leli jekiseni abakafiki la ku-50,000. Okuveza sobala ukuthi abantu bayesaba ukuthatha leli jekiseni. Abantu laba bagoqela bongi labodokotela. Nxa sibona abodokotela ingcwethi kwezempilakahle besaba ukuthatha leli jekiseni, uzuluke kukhona na okumele kwenziwe ukuze udaba lolulungisiswe ngesiphangiphangi njengalokho okufiswa ngohulumende. abantu baqala ukuthatha le Jackson.
Okumele sikwenze ukuthi kumele sikhulumisane ni kabanzi ngale vaccine le ngazethi government yethu sihle isike yakhuluma ukuthi hayi kumele intathele izindaba zincediswe sihlonyiswe ukuthi khona zizanelise ukuthi zibhale indaba zikhulumisane nabantu kakuhle kabanzi uze abantu bazwisise nge-vaccine. So ngicabanga ukuthi okokuqala okuqatheke kakhulu ukuthi khona abantu bathole ulwazi bathole information ecacayo nge-vaccine. Singayenza njalo abantu bazayizwisisa i-vaccine. Sikhumbule phela ukuthi asiqale eZimbabwe ukuvaccinate, asilabo abantwana bavaccinatewa every other day, bavaccinatewa abantwana, bavaccinatewa kumeasles, bavaccinatewa kupolio. Namuhla sesikhuluma ngevaccination ye-COVID-19. So abantu ukuvaccinatewa nje, ukuvaccinatewa generally bayakufisa, bayakwenza, kodwa ukuvaccinatewa ku-COVID-19 bayakusola. Nginqayani kungenxada bakuzisisi. So singabafundisa abantu sizayinqoka linda.
Umnumzana Thando lwenkosi Nkomo ngowenhlanganiso ye I'm for Bulawayo Fighting COVID-19. Ubexoxa lo Mike Hove we Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Ezinye izikolo kobulawayo seziqale ukuphungula abantwana emaklasini ukuze inani labafundi eklasini eyodwa libe ngamachumi amathathu. Ekuqaleni abafundi bebesiba ngamachumi amane lanhlanu kusiya kumachumi ayisithupha. Le ngenye yemizamo yokwehlisa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezikolo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Iningi labazali liveze imizwa etshiyeneyo ngemizamo eyenziwa ezikolo. Lapho ezinye zazo esezisengeza inani lababalisi emizameni yokungabi lokuminyana emaklasini. Unkosikazi Debra Chuma, umzali olomntwana ofunda ebanga lesihlanu enkulumane, uthi kulinyathelo elihle elithathwa izikolo.
Imizamo yenziwe isikolo siyabonga ngoba besingakhangelelanga ukuthi abantwana kungaba abakubanga eliphansi bangahamba esikolo malanga onke, kodwa ukuthi badinge ama-extra teachers kuyabongeka ngoba abantwana singathi baqala phansi abafundanga lutho. And nxa bebalutshwane eklasini kulula ukuthi umbalisi abalandelele wonke abone lapho abehluleka khona akwanise ukuthi abancedise.
Unkosikazi Sithandazile Moyo, omunye njalo umzali, uthi bayemukela ukwehlukaniswa kwensuku zokuya ezikolo.
Ithi kungcono, sibona kungcono ukuthi bebevulile behamba okwamalanga ngesimo se-corona lesesikhona, noma behamba amalanga kungcono ukuthi babebesiyafunda kunokho okuncane kunokuthi babebehlezi ngoba sebehlale isikhathi eside kakhulu bengafundi. So siyakwamukela sibili ukuthi bayefunda amalanga onalawo.
Unkosikazi Patricia Chabalala, olilunga leBulawayo Progressive Residents Association, uthi kulobunzima ebazalini ngokuvulwa kwezikolo.
Zimvuliwe izikolo njalo zivulwa zingcole kakhulu azigeswanga, njalo kuthiwa bathi abazali ngabazigesele zona izikolo. Okuyibunzima obukhulu ukuthi umzali athenge amabhuku abhatale le-school fees lesi sesikhwezwe okungajayelekanga, kuthiwe ngabazigesele izikolo. Kunzima ngoba imali yakhona kayikho. Kubuhlungu kakhulu lokho okwenziwa nguhulumente ngobana angeke athwalise nzima abantu abavele bezihluphekela abangezelele ngobunzima obukhulu. Abantwana laba ababalisi sizabaswela, bazalahleka, baza kufa ngoba bazangena ezikolweni ezingcolileyo ngoba abazali abanayo imali ngesanitizer yokuthenga umuthi ongagezisa isikolo. Isikolo yindawo enkulu kakhulu efuna ukugezwa ngumuntu njalo igezwe ngonanzelelo. Sizabona ama-casualties amaningi, sizabona i-deaths.
Umnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezomfundo, uchasisa ngenyathelo likahulumende leli. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masu.
Abekhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ZEC sebethule isinqumo ababesifakile lapho kuqhamuka i-COVID-19 yakenye esokumisa inhlelo zokufundisa uzulu ngokuvota kanye lokubhalisa ukuba lelungelo lokuvota. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngoceleyo.
Ekhuluma emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso eWomen in Leadership Development namhlanje, uCommissioner Qhubani Moyo weZek uthe sebephindela emsebenzini wokulungiselela ukhetho oluzayo.
Namhlanje iCommission ikhiphe umbiko wokuthi isisuspenda ukuvalwa okokuwenziwa kwamanye ama-activities awa ama-elections ayemisiwe ngenxa yendaba ye-COVID. Lawa ama-activities agoqela i-voter education le-voter registration. So abantu bengaya ezigabeni zethu ema-ofisini ama-district ama-province bayebhalisa ukuvota. Kodwa asika alisi ukuthi senze ama by election ngenxa yokuthi uhulumende akakaniki i-directive etsho ukuthi izinto ezifana lokuhlangana kwabantu abaningi sezihambe kanganani. Sithina kade siyalungiselela kuvota education le voter registration, samele ukuthi umongameli asinike ama date ukuthi election ingenziwa nini, njengoba lisazi ukuthi proclamation ye-election ivele iyenziwa ngumongameli welizwe.
Umoyo uphinde wakhuthaza abantu ukuba baqakathekise ukubhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota.
Kufuze abantu babekwazi ukuthi i-delimitation izakwenziwa ikhangela ukuthi i-constituency le-constituency ilabantu abanganani. Ngalokho-ke siyakhuthaza ukuthi abantu baqalise ukuthi babe-register in their constituencies. Sizabuya kodwa lati sisenza i-blitz yokungena ebantwini for voter registration, kodwa abantu abathathe advantage ukuthi kanti sesiqalise ukuthi siregister kwenzela ukuthi bengakhali ngokuthi hayi thina sigcine sesithathelwa amanye ama-constituency wasibalutshwane.
Kusanjalo u-Honorable Sichelesile Mahlangu obelilunga ledale lephalamende emele umuzi wePhumula koBulawayo uthi akukho emthethweni ukuxotshiswa kwakhe kuleli dale libandla elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Mathibenga le-PDP.
Engingakutsho kwamanje ukuthi ukurikholwa kwami akukho emthethweni, ngesizathu sokuthi umuntu ongirikholiweyo number one akangazi lami kangimazi. Asizake sihlangane, asizake singazake simbe sibe ku-table A1 even ngesikhathi ngiku-PDP yena wayengekho ku-PDP. So ukuthi ngizwe sengithiwa ngirikholwa yi-stranger esihamba emgwaqweni, to me kuyishoko. Kube yishoko ngese ngikhangela umthetho wethu welizwe ukuthi uwumthetho onjani u-allows ukuthi umuntu nje engavuke cabanga ngayo akwenze. But mina ngazi ukuthi nxa singabantu beZimbabwe kufanele sibe proud, sibe proud ngento yethu, sibe lamanye kunyuka ukuthi nxa ngise court ngizajajwa ngendlela eyiyo. But nxa sokusenzakala kanje ukuthi anyone ohamba emgwaqweni can decide avuke ebhale lokho ahambise kuspeaker, uspeaker akubale, kuyangethusa ngoba mbona ngani thiwa lami sengilelungelo lokuthi ngingabhala incwadi ngifike ngithi ngirikhwela ubani wepharty leyi uza kuyibala akuvume, ngoba akukho emthethweni ukurikhola umuntu ongamaziyo. Benjamin uthe uBenjamin Rukanda usuke emaswini.
UDokotela Gordon Moyo ongene umhlangano walamuhla uthi kulesahluko sesisekelo sombuso welizwe esisetshenziswa kubi zinkokheli zamabandla ezombusazwe.
Section we-constitution obiza ama-members of parliament ukuthi aphume ule problem ngokuya abuzwa. Ama political parties, ama leaders, ama politicians bayaphendulela i-constitution besenzela ukukhipha labo ababazondayo abangabathandiyo abacabangela ukuthi bayancintisana labo bakhithwe nje kungabi landaba zalutho. I-constitution yayenzelwa ngalokho, yayenzelwe ukuthi iqine abantu basebenze bekhuthala eParliament, hatshi ukuthi batshone bekhitshwa nje ngenxa yenzondano.
Ukhansila Lilian Mlilo laye owaxotshwa ukuba ngukansila ka Ward 12 kobulawayo uthi ngabe ukhetho lwenziwa masinya ukuze abantu bathole abameli.
Hey, ama recalls la sebenzisa nzima vela kusasebenze ngoba thina njengama councillors a recall abantu abasela abantu ababakhangelayo. Eh, thina besifunda ngayi by-election eyenziwa masinyane ukwenza ukuthi abantu bathole abantu ababamelayo.
Osakhulayo uGifford Mehlulisi Banda uthi ukuxotshwa kwamalunga edale akhethwe ngabantu yikululazwa lokungahlonitshwa kwesisekelo sombuso welizwe.
Okay, ama recalls ikuphanjani ikusetshenziswa komthetho ngendlela engalunganga nguhulumende weZimbabwe osetshenziswa ukubana uncindezele ukhetho olwenziwa ngabantu ingasingathi thina i-will of the people that is being violated. So uhlubo lweZimbabwe olukhona kakhulu abantu abaningi abangalinanzeleleki lokuthi isisekelo sombuso siyabe sikhona imithetho eqondile kodwa uhulumende ulembali yokuthi atshintshe imithetho ayisebenzise ukuncindezela abantu. Kungakho lokho yiyo indlela okumele kuqale khona ukulwiselwa uhulumende lo khona kubana uphambanisa imithetho yelizwe, uphambanisa ukuthi akwanise ukuncindezela ulungelo loluntu eZimbabwe.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Alikin Ndlovu uthi ukuxotshwa kwabantu edale kubadanise kakhulu ngoba izigaba leziqinti zisala zingelabameli.
Ama recalls asidanise kakhulu, asethuse kakhulu njengokuthi thina siyabe sikwazi ukuthi umuntu nxa ekhethiwe uyabe siya represent abantu eParliament. And lokho kokuthi khona kuhlala abantu ababili abathathu behind scenes in air-cooled offices badecide ukuthi bawithdraw umuntu eParliament asikusekele ngoba i-constituency isiyasala ingaselabameli.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eWild ibibize umhlangano wokuhlaziya udaba lokuxotshwa kwamalunga edale lePhalamende lapho uZulu aveze ukukhathazeka okukhulu ngoba abaxotshwayo akubizwa ukhetho ngemva kwensuku ezingamachimi ayisithoba mnemunye 90 okubangelwe ukuqhamuka kobhubhano lweCOVID-19. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abogatsha olubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe yole State Department kanye labe committee yedale leSenate ebona ngokufanayo sebesole kakhulu ukuxotshwa kwamalunga MDC Alliance ayisithupha idale lePhalamende besithi le yingxenye yemizamo kahulumende weZANU-PF ejonge ukudiliza amabandla aphikisayo. Umnumzana BT uxotshwe ePhalamende libandla lakhe lakudala LAPDP ndawonye lomnumzana Settlement Chikwinya William Matsimore sichelesile mahlangu regayi tsunga lomnumzana bocacaphulo ngeviki edluleyo. Isikhulumeli seState Department umnumzana Ned Price wethule umbiko izolo isola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esithi ukuxotshwa kwabayisithupha laba akuhambelani lombuso okhululekileyo njalo kwephula ilungelo lalabo abavotelayo. Umgcini sihlalo we-US Foreign Relations Committee uSenator Jim Risk laye wethule amazwi afanayo. Babikwa sebengamachomi phose amane 39 abameli be-MDC Alliance ePhalamende asebexotshiswe yi-MDCT le-PDP kudaleleli kusukela nyakenye. Amakhansila wona asengamachomi ayisishiyagalombili lanye 81. Sixoxele ngcwethi ecubungula izombu sazwe umnumzana efidlela Ncube ngalolu daba.
Baqinisile abemelika lokhu abakujoyo ukuthi uhulumende weZimbabwe kafuni i-opposition, kafuni vele izwi eliphikisana laye kungakhathalekele ukuthi lise likumaqenjini ophikisayo kumbe likusivil society enhlanganisweni ezizimeleyo kumbe emabandleni ezokukholwa kumbe kwabesintu kumbe yini. Konke nje okungumbono ongahambisani leZANU-PF kumele kudilike, kumele kubulawe, kumele kuphele du. Asale busa yedwa uhulumende weZANU-PF edilizile izwe liphela, bulala imigwaqo, bulala izibhedlela, atshontshe imali, enze konke angabiya kuthanda kungela muntu ophikisayo lotshela abantu ukuthi lapho kuyonakala. Ukuphuma kwabantu abafaka ilihlo ezintweni zabantu ukuthi zivikeleke kuyayidiliza idemocracy. Nxa kungela opposition kule week opposition umbuso awuqondi njalo ilizwe ngeke libuswe ngendlela efaneleyo, liyaphela du ilizwe kungela lo obonayo lophikisayo. Ngakho lokho kumele kulungiswe masinyane kungaze kwacina sekuyinto ephila kuze kube phakade njengalokhu iZANU-phone.
Abe ZANU-PF baya kusola kakhulu okukhulunywa yiMelika Ncube, bathi leli lizwe kumele lichiyane lokungenela kundaba zeZimbabwe.
Izanu vele kayivumelani nalutho. Ithi akula economic crisis, akula political crisis, akula human rights crisis, akula governance crisis, akula democracy crisis. Ithi akula mbuso omubi, akula lizwe elidilikileyo, imigwaqo mihle kayila maphotholi, izibhedlela zigcwele imithi lamadokotela. Ithi izikolo zilakho konke okudingakalayo. Ithi amalungelo abantu lesisekelo sombuso lomthetho kuyahlonishwa eZimbabwe. Ikhuluma into engekhoyo vele. Ngakho ke umbono wabo kulokho kawudingakali. Ulamba nxa ngabe ucela kwamanye amazwe baya kutshela omakhelwane ukuthi uza kwenze njani. Ngakho ke as long as iMelika isipha uncedo eZimbabwe izafaka umbono. Silambile ilizwe libuleyo izanu yalidiliza du, ngakho ke abeMelika bale umbono ofaneleyo. Kanti kumbono wabo uhambisana lo wabantu beZimbabwe ababona ilizwe liphela liphedwe izanu, kudilika opposition, kudilika human rights, kudilika democracy, kuphela yonke into engenza ilizwe liqhubeke lisiyaphambili.
Lo umnumzana efidlela Ncube ingcwethi yehlaziya ezombusazwe. Ngosenjalo umqondisi obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu PF umnumzana Tafatswa Mgwati utshele iStudio 7 ukuthi bayawasola kakhulu amazwi eMelika. Uthe leli lizwe kumele litshiyane lokungenela kundaba zeZimbabwe.
Yebo yebo yebo, mthaka somuhle. Sithanda ukulinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxisana labatsha ngohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni le-Sinopharm COVID-19 vaccine eZimbabwe. Zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMikeove ngo-8 ntambama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Ijekiseni elungiswe ngabenkampani ye-AstraZeneca besebenzisana le-College le-Oxford University yokuvikela i-COVID-19 ibiwa ilamandla okulwisana nalo mkhuhlane ungaba yisilinganiso sokuphose amashumi atobaminambili ekhulwini 79%. Njalo ihlolo yatholakala ukubana kayengezi ingozi yokunquma kwegazi kulowo oyabe eyihlatshiwe ama-blood clots. Ijekiseni le ihlolwe eMelika, Peru laseChile. Ngakho ke linkampani isidinga imvumo yokuthi isetshenziswe kweleMelika. Kule nkulungwane lenkulungwane zabantu abatshengisele emadolobheni wonke kweleMelika ngempela sonto edluleyo besola ukuhlaselwa kwabaseyizizwe zeMelika kodwa bengabadabuka ezwekazi le-Asia. Amadoda akade ehlomile ngembhobho abikwa ebulele abantu makhaza abakade bengahlumanga abangamashumi amabili lambili esigabeni se-Tawa kwele Niger izolo. Ngemva kweviki kubulewe izakhamizi zesigabeni esingomakhelwane abangamashumi phose ayisithupha 58. Umthethwandaba welizwe linye le-Niger owe-Constitutional Court unqume usekela unqoba kukaMohamed Bazoum ukhetho lokudinga umongameli oluqhutshwe okwesibili kuRanoff. Umkhokeli webandla elibusayo uzagcotshwa ukuqala umsebenzi ukuthatha intambo zombuso ngenyanga ezayo. Ngeziphathelane lomnotho namhlanje, inhlanganiso yeZCTU ithi uhulumende kumele ethule umthetho oqondisa abaqhatshi ukuthi babhadale izisebenzi iholo elisukela kubanga elithize i-minimum wage, ngoba imali eholwa izisebenzi eziningi ingeyokuzigqilaza. Kubika uNtungameli Nkomo.
Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Japhet Moyo uthi inkundla ye-Tripartite Negotiating Forum eletha ukukhulumisana phakathi kukahulumende, izisebenzi kanye labaqhatshi kumele ivumelane ukuhlela izinga lapho iholo lezisebenzi elimele liqale khona. Amanye amazwe afana leMelika alomthetho onje. Umoyo uthi ungabikhona kwalomthetho eZimbabwe yikho okwenza abaqhantshi bahlawule izisebenzi ingcosana nje.
Yikho besifuna ukuthi i-tripartite negotiating forum ikhuphule ke ama-incomes kumbe ifake i-minimum wage eza kwenza ukuthi ke abazali bekwanise ukuhambisa abantwana esikolo.
Umoyo uthi inkulumo lezi ziqhakathekile ukuze kuqedwe ukukhonona kwezisebenzi ezigoqela ababalisi bona asebelesikhathi bekhala ngeholo eliphansi.
Behluleka ukuthi belungiselele ababo abantwana njengoba iholo labo ke liphansi. Luba ludaba i-TNF elukhangeleleyo njengoba ama-sectorial bargaining council esehlulekile phela ukulungisisa lokho.
Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yabaqhatshi iMkhosi umnumzana Israel Murefu utshele iStudio 7 ukuthi kungafakwa iminimum wage umnotho ovele usadalala uzahle uguqe ngamadolo ngoba kulankampani eza kwenelisa lokhu. Uthe okudingakalayo yikuthi inhlanganiso zezisebenzi ezikungatsha ezitshiyeneyo zixoxisane labaqhatshi bazo kulezo ngatsha kuvunyelwane ngengatsha ngengatsha. Amazwi yakhe agcizelelwe ngusomabhizimusi umnumzana Abednego Pepe.
Kuba nzima ukuthi ukhulume ngeminimum wage endaweni evele ingamanga kuhle. Ngoba sikhuluma kunje nje kula bantu abangabaqhathi abaless than 5% yabantu okufanele ngangabaqhathi elizweni. Kula makampani alezikwerede ezinkulu kakhulu ezokuthi sebesehlileka lokuzibhadala. So ngalezo ndlela kuba nzima ke ukuthi sikhulume ngeminimum wage. Yeke kungaba yisifiso sezisebenzi ngoba izisebenzi phela zivele zilazo ziyafuna nje njengoba wonke umuntu efuna. Kodwa ke kufanele sikunanzelele ngelihlo elibanzi khonoko ukuthi hayi okwakho tesi kamboni ukuthi singakhuluma ngeminimum wage.
Upepe uthi okudingakalayo yikulondoloza amankampani asavuliwe hatshi ukuwadiliza.
Nxa sifuna ukulondoloza wona la ama-companies alokhu esaphila awe-5% asingakhulumi ngeminimum wage. Kasikhangeleni lawo ayenelisa ukuthi abhadale kumbe ahlawule izisebenzi akhulumisane lezisebenzi kulokhu esithi thina ngama-plant negotiations nxa sesikhuluma ngolimi lwe-industry. Bazikhulumisana leke ukuthi bathole ama-allowances azakwenza ukuthi impilo zabo zibe ngcono.
Ingcweti kwezenotho zona zithini? Nansi enye yazo umnumzana Regishoko.
Umdaba loluhlaleni ke lukaba khona lihlala luyinto ehluphayo kundaba ye-economy eZimbabwe. But masikhangele ukuthi i-economy ime kanjani, njalo i-structure sama-workers eZimbabwe. Uzananzelela ukuthi ama-workers eZimbabwe isikhathi esiningi abhadalelwa ukufika emsebenzini. I-reward or i-salary yabo is not matched to productivity like any other country.
Ushoko uthi kunenge okumele kuguqulwe ukuze kufikwe kuzinga le minimum wage.
Yeah, I do appreciate that we need to have a standard esokuthi abantu babhatala njani. But instead of a minimum wage, asithini sector lange sector kumbe ngamayinyeni ngamayinyeni kababe lokuthi ngehola ngehola umuntu ubhatala onganani.
Umphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ukuthi ufuna inkulumo ze-tripartite negotiating forum ziqale inyanga le ingakapheli.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Abantu abaningi babikwa bethikaza ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 e-Sinopharm vaccine ngoba kungela mfundiso ejulileyo ngale ijekiseni. Abogatsha olubona ubudlelwano bemelika lamanye amazwe le-State Department basole kakhulu ukuxotshwa kwamalunga e-MDC Alliance edalela ephalamende. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.